So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 11 kumpalakazi 2020 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kube wesimanje. Why? Because vele abantu uluntu lunjalo, ungathi human behavior principle, ukuthi abantu bagcina beyijwayele into.
Kulo muntu oyedwa obulawe yi-COVID-19 izolo labedlula amachumi ayisikhombisa ababanjwe lomkhuhlane.
Phakathi kwempikiswane yonale eqhubekayo phakathi kwe-national government le-council, into ebuhlungu ukuthi abantu badilizelwe izindlu, abantu badilizelwe indawo zokuthengisela.
Bavikwa besebunzimeni obukhulu abantu abangena kumakhulu abadilizelwe izindlu elokitshini lebutiriro 5 eHarare. Abatshayeli bemitshova bathi impilo isinzima ngamandla kulandela ukumiswa kwemitshova nguhulumente. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Yedwa obulawe yi-COVID-19 eManicaland izolo labangamachumi ayisikhombisa lane 74 ababanjelwe umkhuhlane elizweni jikelele. Lokho kukhuphule inani lasebedliwe yilomkhuhlane kuleli laya kumakhulu amathathu lanhlanu 305. Phakathi kwababanjelwe umkhuhlane izolo abangamachumi amathathu lanye ngabakobulawayo. Kulabalichumi eMathebeleland North, abathathu eMathebeleland South, abalichumi lambili eMaswingo, abahlanu eMidlands, ababili eMashonaland West, ababili eMashonaland Central, labayisishiyagalolunye eManicaland. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabalikhulu lasithupha njalo abafunyanwe sebepholile. Inani lalabo asebebanjelwe umkhuhlane selokhu waqhamukayo likhwelela ya ku-11,081. Asebepholile bakhwele baya ku-9,253, kuthi abalokhe begula bona behle kancane besuka ku-1,556 baya ku-1,523. Ibulawayo yiyo ekhokelayo ngabagulayo abangu-553, ilandelwa yiHarare elabangu-212. Kuzinga lesithathu kule Matabeleland South elabantu abangu-201, ilandelwa yiMashonaland West yona elabantu abangu-168. Abezempilakahle bathi ukuvulwa kwemingcele ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi kulakho ukubangela ukuthi umkhuhlane lo umemetheke ngamandla, ikakhulu lapho isizalwane seZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe afana leSouth Africa seziphindela ekhaya. Ele South Africa selingene kuhlandla lesibili lokuhlaselwa yilomkhuhlane ngamandla ngokuthi kukamphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Zwelimkhize. Umkhize uthi ababanjwe umkhuhlane lo ngolwesibili bafike kunkulungwane eziyisithupha, lanxanje kulezi nsuku bebesiba phansi kwenkulungwane ezimbili ngelanga. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu.
I-lockdown e-South Africa bakhuluma ama-rumor ukuthi kuzabuya kuvalwe lokhu, sokuzabuya kuvalwe utshwala, kuvalwe indawo ezithize, but okwenzakalayo ukuthi abantu sebeyamukele okwenzakalayo. So it's not really true to have gone back to tight lockdown. Abantu bayaphila nje goli. Yebo, khona ungakubheka ngaleyo ndlela ukuthi mhlawumbe babephange bavula, kodwa-ke kwakuthiwa kwenziweni njengoba indlela zokuphila bezilimala, ezomkhonomi limala, bese kunzima lapha and beyaqinise iguqe ngamadolophansi kanti iningizimu. So I think angeke ngibashole mina ukuthi baphangisa bavula, babephoqekile, babebambekile. There was that pressure ukuthi we save lives that are then going to face worse problems isisiya phambili. Base be decide ukuthi hayi asibuyele back to normal. Ungabheka lezi zinto ezifana nama restaurants bezivaliwe, or means of livelihood abantu abaningi zivela khona, basebenza khona, kunalabo driver bo taxify bebethola abantu ebusuku sebedakiwe ngoba bafuna ukudriver, bebashusa ema restaurant bebashabe, kuna laba bema airport, yikho laba benza khona imali bonke laba bantu. All these guys, and then there's a beer place, people were no longer buying alcohol. It's a big business.
Ubona abantu be South Africa, ubona bengabantu abalandelayo na imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le coronavirus lokhu, kumbe ngabantu abathi bona bengavulelwa bahle bagijime dawo yonke bengasalandeli imigoqo le?
Imigoqo yona vele isuke inzima ukulandela, hayi isuke inzima hayi umhlaba wonke jikelele. Abantu be-South Africa bebengayilandeli imigoqo yokubavalela ukuthi sivikele i-COVID. Kusaqaleni uma ukhumbula bekuphuma impi amavidiyo abantu beshaywa ngamasotsha, ngoba bephumile endlini abakujwayelanga abantu ukuvalelwa endlini, into engajwayelekanga. So sometimes baphuma beyibheke mpela inunu bebhekana la ngoba bafuna ukuphuma phandle babethwe ngumoya. So kususela ekuqaleni vele sikulevel 5 bekunzima ukuthi abantu bahlale empela endlini. Ukhona umuntu onakekela impilo yakho bezitshela ukuthi hayi mina ngizohlala endlini ngimelele ukuthi lo mkhuhlane uphele. But generally hayi bekungalandelwa kakhulu. Kuwesi manje ungathi wena uhamba uhleke ukuthi hawu abantu they have moved on lapha e-South Africa. Amamaski hayi sebelilahlile basike babeka le abaningi bakhona. Bakhona abasabagqoka and ama-shop amaningi awavumeli abantu ukuthi bangene bengagqokanga amamaski. Kodwa akhona ama-shop futhi akuyekelayo ungene ungagqokanga imaski. So I can say ukuthi hayi bese ngayilandela imigoqo. Kube worse manje, why? Because vele abantu uluntu lunjalo, ungathi human behavior principle ukuthi abantu bagcina beyijwayele into ibe inuna injalo. But sigijima phakathi kwabantu khonapho, abantu bedinga indlela zokuzivikela ukuthi ingabalimazi kakhulu, but sebehlala la. I think yiyo umumo we-South Africa wamanje, sebezitshele ukuthi bahlala nayo. Kodwa-ke yona isaba-affecta mpela abantu, basagula, isabamba abantu bagule, kube nzima kube njalo. Kodwa lakhaya njengoba ngisho, I think zivule zangena emahlangeni.
Umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa. Bavikwa besebunzimeni obukhulu, abantu abangena kumakhulu lamakhulu abadilizelwe izindlu zabo elokitshini leButiriro 5 eHarare. Ibandla leMDC Alliance eliyilo elikhokhela ikhansili yaleli dolobho lisole uhulumende lisithi nguye odilize izindlu lezi watshiya abantu beze njalo benethwa lizulu. Lanxa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana eke waloba enkundleni yeTwitter kunsukwana ezedluleyo exwayisa ukuthi uhulumende uzadiliza izakhiwo ezingekho emthethweni, uyakulandula ukuthi nguhulumende odilize izindlu zeButiriro. Kodwa ibandla leMDC Alliance lithi akekho omunye umthakathi. Umkhokeli waleli bandla umnumzana Nelson Jamisa uthi lolu luchuku olumele lusolwe ngumuntu wonke. Siqoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Phakathi kwempikiswane yonale eqhubekayo phakathi kwe-national government le-council, into ebuhlungu ukuthi abantu badilizelwe izindlu, abantu badilizelwe indawo zokuthengisela, okusho khona ukuthi abaselandlela yokuziphilisa, abanye bazalala phandle kade belala kulezo ndawo ezidiliziweyo, abanye abasela kudla, abakwazi ukudla abantwana ngokuba bebephila kulezo ndawo. Phakathi kokuphikisana khona lokhu, munye esimazi engahlonipha amalungelo abantu, munye esimazi ediliza nendlela yonale yana esilobufakazi, munye esimazi engahloniphi impilo yabantu, yi-government, i-national government yeZANU-PF, yi-government yeGukurawundi yabulala abantu, yi-government ye-Operation Mramaswina, yi-government engahloniphiyo engakwenza khona lokhuyana njalo eseke yakwenza. Ngakho-ke phakathi kokuphikisana konke lokho, ubufakazi bukhomba kuZANU-PF, bukhomba ku-national government ngokuba sike yakwenza khona lokhu lokunye okwedlula khona lokho.
Kona kungenzeka njani Ncube ukuthi uhulumende abe nguye odiliza izindlu zabantu khona kulamakhansili ayiwo amele ukuthi aphathe imisebenzi enje?
Ungakhangela kahle ngo-Operation Mramaswina ngo-2005, kwenzeka konke khona lokho esikhuluma ngakho kusenziwa i-national government, amakhansili engela control, engela lutho angalwenza. Ngakho-ke esikubonayo kakuqalisi ukwenzeka, asila amakhansili ethu kazibusi ngendlela le esingabe sikhangelele ukuthi angazibusa ngakhona. Yebo kambe ayavotelwa, akhangelelwe ukuthi abuse, asiphe konke esikudingayo, amanzi, lempilo enhle, kodwa phezukwawo kukhona i-national government enza umathanda lapho ethanda khona. Iyabuya lamasosha, ibuye lamapholisa, idilize njengalokhu sayibona nge-Operation Mramaswina. Ngakho-ke lokho kwenzakeleyo kakumangalisela kancane ukuthi i-national government ikwenze ingelandaba lomthetho ukuthi thini, ingelandaba lokuthi indawo lezo ngeze ekhansili. Nxa ithanda, ikakhulu nxa ifuna ukuqhatha, ukuxega amakhansili nabantu.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Abatshayeli bemijova bathi abaselandlela zokuphandela imuli zabo kulandela ukumiswa kwemijova nguhulumende. Ngokunjalo bathi impilo isinzima okumangalisayo. Imijova imiswe ukusebenza ekuqhamukeni komkhuhlane we-COVID-19 ngombimbitho. Uhulumende uthi osomatekisi abafuna ukuqhubeka bejovisa kumele babhalise ukuze basebenze bephansi kwenkampani yakhe ezubukho. Kodwa abanye kabavumelani lakho lokhu. Ngakho bathi uhulumende kumele abavumele baqhubeke ngomsebenzi wabo njengakudala ngoba imuli zabo sezisifa ngendlala. Sixoxele umnumzana Lancelot Ncube, yena obejovisa emgwaqweni osuka koBulawayo esiya ePlumtree Border Post.
Ungathi uyakhangela amabhizinisi yonke indawo emsikeni kugcwele, ngaphela ngaphi sokugcwela abantu abade bevele bekhona khonaphana sebabuyele endaweni zabo. Ngakho thina desikhala ngakho uhulumende ukuthi besikhala ukuthi asivumele ukubana singene lata emgwaqweni, asinike imithetho umbeni okufanele sikwenze ukuthi umbeni izimota zethu kumele zisanitayizwe, umbeni siqale siyenziswe ama-workshop okuthi sibone ukuthi sizothwala njani abantu. Lokho sizimisele. Just imagine lokho esibhake izimota since ngo-March. Silemuli bakithi ziyadla, izikolo zivulwe, asesilabantwana esibafundisayo, silabazali bokufida ekhaya. Into angikhonisa kube nzima yikho uzathola ukuthinana amacala okusela sesika abe maningi. So lathi besikhalaza nje kuhulumende kwabantu asizwe lathi ukuthi siyakhala lathi njengabaningi. Abaningi bakhala abama-flea market la phandle, bakhala baphusha indaba yabo bazwisiswa. So lathi sesikhala ukuthinana asizwele lathi.
Uhulumende sezwa esithi amakhombi wonke kumele ebhalise ukuze asebenze ephansi kwezubuko. Ugalichaziselanga yini lokho?
Ya, lokho wakucacisa sibili ukuthi amakhombi kumele angene kwezubuko. But nxa singathi siyakhangela amakhombi lawo ayafaka imali elizweni uma ngathi nyawukhangela. Ngoba ikhombi 1 ifuna umthelo imali engenayo uhulumeni. 2, amakhombi kule passenger insurance imali engenayo uhulumeni. Maye siyangena VAT after every 6 months iyabhadala imali uhulumeni ngenye imali engenayo. 4, ungathi uyakhangela kule permit eyokuthi ivumele ukuthi uhanjwe ihambe kuyiphi route lakho futhi kuyafunakala ikubhadala imali. 5, kule ndoda operator's license layo futhi imali yahamba yangena kuhulumeni. Sinxa sesikhangela zikhona vele ezinye izimoto ezikhona zioperator under uzuku ezinye zivele zi-unroadworthy, asomuntu othi ungayikhangela ukuthi ithwala abantu. Ngakho thina yikho esikhala ngakho. Khathesi sesisebenza sitshontshela sibili, but inkinga siyasuka sesingani sesitshaya igundwane lo mangoye lamapholisa, of which lathi khonkana sikuthandi sabe sifuna ukuthi lathi sisebenze okusemthethweni njengakuqala.
Umnumzana Lancelot Ncube ngomtshayeli womjova obuthwala abantu esuka kobulawayo esiya emngceleni weplum tree. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi bedlula amakhulu ayisikhombisa abasebenza kwezempilakahle asebebanjwe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi izakhamisi zePhumula South kobulawayo zivuke zikhuza umhlola izolo ngemva kokuthola inyoka yohlobo lwemamba emnyama efileyo egedini kwenye indlu. Inyoka le ibikwa ibigoqelwe ngelembu elimnyama elilehali ebomvu. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani balaleli, ngumokezi lo okhulumayo Dumani, ngivela endaweni yasePlum Tree. Namaze sikhuluma ngendaba le e-coronavirus. I-coronavirus le ebhadleleyo kobulawayo. Angivumelani lesikhulumi lesi esikhulumileyo ukuthi abantu bakobulawayo bazenzisa. No, abazenzisi abantu bakobulawayo bayabedinga impilo ngaze bavayele endlini. Still they'll die. Bayophila kanjani? Akunamanzi, akulakudla ezindlini zabo. So bayabephume bayadinga ukudla. So abantu abakhuluma njengesikhulumi lesi ngabantu abazihlalela kuma-comfort zone angaziyo lokuthi kuthiwa uma kuthiwa kulamanzi ngoba kulamagezi kushona. So akayikele abantu bezama impilo lanxa kukhona ukuthi bamele bezivikele khangelo zupu ukuthi banjani. Akakhulumi ngabo, ukhuluma ngabantu ukuthi ngabantu abo ukuthi they're hustling life. Ozupu khona labo uthola kunamalayini angayenziyo, kunama-standing, yonke into le abantu abacabangela abantu. Bebe ngabantu abaphila kule planet esiphila kiyo, unless kukuthi baphila kwenye esingayaziyo, but uma bephila kule esiphila kiyo, hayi abacabangi kakuhle ngendaba leyo. Akusiyo ndaba yokuzenzisa le, indaba yokuthi uyakuzama impilo. Ngiyabonga.
Bazalwana balimi, ma-farmers abasemareserve emaphandleni lemapulazini, kambe lingazwa njani umuntu othiyekela ugeza ngesepa, ilaxi gesha lezinye zonke lezi ethi geza ngenkunzane? Ngikhuluma kakhulu ngogatshompo. Abantu sebekuthiwa basebenze nzima njengezigqili bebuyele emuva kuma-1890 lapho kwafika khona amakhiwa ngo-1893. Abazali labo khokho bethu babelima ngesibhakela, besebenzi zizingodo. Kathesi sokuthiwa sibuyele 150 years back. Abantu basebenze gadalala ngenxa yokuthi bafuna inhlanyelo ye 5 kg. Mahlabe Zulu mbesajayela ukuphiwa kufunzwa. Intole iyabulala. Ugatshompo lo uze liqeda du ngoba vele libulawa ngamathambo i-anthracis, i-BP, imikhuhlane yonke sokuthiwa lizecediswa. Lilale kahle, livuke kahle, linakane hayi kusetshenziswa njengezigqili. Yimo wenu ijazi elindizayo.
Balubonani balandeli be-Studio 7. Lani bophathisele le-Studio 7 siyabonga ngokusihlelela izindaba elisinikeza zona ezimnandi. Ngiyakuba balothi makhuphe ngumthengisi. Makhuphe ngumthengisi wathengisa abantu. Lathi uJoshua Nkomo ngumthengisi. Susela kudala likhuluma labomzika zathi bathengisa bethengisa ilizwe. Dinganini phela owena ongasomthengisi. Sina manje ithokozana sihambalaye. Sihambalaye ngoba kakula umuntu ongabizwa ngathiwa umthengisi. Ngitsho layo uJoshua Nkomo wabiziwa ngokuthiwa ngumthengisi. Ngiyamthuka ngalokhu lalokhu 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 ngezinhlamba zonke. So lathi lingaze limthuke njani. Lamthuka lathi ye lingena emabhawa. Ye kwathini ithini kale sithi ngumthengisi. Sihambalaye njalo. Sihambalawe mama Thoko. Qina dokotela silawe. Siyakusekela labo baba bakusekelayo labo mama bakusekelayo. Simala. Awe Thokozani yasikuthi bangaze bethi ngumthengisi silawe ongasomthengisi ngubani uphi ongasomthengisi sitshele nini sibe kwazi ukuthi ongasomthengisi ngubani
Studio 7 ndinja okhulumayo ngibaba uSigadula kugobalanda eMatswana balithi nginombuzo lapha ukuthi kanti kungani abantwana sobexoshwa ezikolo kuthiwa kababisa ama-100 rand bathi bona imali ama-RTGS kawathengi bafuna ukuthenga ama-PPE lento zokusanitiza lokunye okufunekayo kwesikolo izikolo zonke sezifuna ama-rand kumbe ama-US dollar. Are we now a colony of South Africa and the United States of America? How come most of the things that are sold in the shops, they are paid for in US dollars and the rands? Why? Because dollar is a surrender. Kaisafuneki zonke indawo bakithi ake sibuzile phela ukuthi that right bafundile bonke laba bantu abasibusayo lapha nxa iphepho ifuna amarandi ifuna ama-US igasi ifuna amarandi ifuna ama-US umfana welusinkomo nxa ungambhatalanga amarandi lama-US awumtholi unkazana osebenza endlini uyafana. So government man must swallow their pride and just accept the truth, just dollarize once and for all.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uzulu wakwele Cameroon utshengisele ezitaladeni isolo esola ukubulawa mahlayana kwenkulungwane zabantu liqembu leBoko Haram. Ukuqhutshwa kokhetho lukamongameli kwele Somalia kubikwa kulakho ukuphazanyiswa yikudonselana osokuqhamuke phakathi kukamongameli walelo lizwe labamabandla aphikisayo phezu kwekomiti emele iqhube lolu khetho. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amapolisa ogatsha lwe-Federal Bureau of Investigation, FBI, kanye labogatsha olubona ngezemithelo olwe-Internal Revenue Service baphakathi kokucubungula indodana kamnumzana Joe Biden uHunter ukuthi ubehlawula imithetho yakhe yonke ngemfanelo na, kanye lokuthi ubudlelwano bakhe labosomabhizimusi bakwamanye amazwe busemthethweni na. Lokhu kuza ngesikhathi uyise esemelele ukugcotshwa mhlaka 20 ngosibandlela ukuqala umsebenzi njengomongameli weMelika ngemva kokunqoba kukhetho olusanda kwehlula. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Into esihlala sikhuluma ngazo ngezepolitiki ukuthi lapha sebefuna ukungathi abayaphambanisa umongameli ongenayo uBiden ngendaba yendodana yakhe uHunter. Kwaqala ngoTrump during and before ama-elections efuna ukuthi abantu baconcentrate ngendaba zikaHunter Biden before the election ukuthi singanominate ukuvotela uJoe Biden. Angiboni mina uHunter Biden ele anything to do lokungena kukababa wakhe ngoJanuary 2021 as the next president of the United States. Lokho yiko okuphonguyenzwa ngama-politicians lapha eAmerica. Siyabona ukuthi ma kungena uTrump laphana, sabona la kwaba lama-investigations of the Russia probe. Iqakathekisa ukuthi abantwana bakhe bonke were involved in the situation. So I think Gatesi is the shoe on the other foot. Ama-Democrats lawo se engeniswa enkingeni eyoku-investigata umfana lo uHunter Biden. Ngokubuza ukuthi wabhadala yini ama-taxes ku-IRS ngendaba ezinjalo. And siyabona futhi ukuthi uTrump usezama konke ukuthi atshintshe ama-results e-election, of which it is impossible okakathesi, ngoba siyabona ngomvulo next week mhlaka 14 ama-states wonke ayabesecertifya ama-results e-election.
Lokhu kungaphazamisa yini umnumzana Joe Biden emsebenzini wokuba ngomongameli?
Angiboni kule any effect or leverage against umnumzana Biden ngesikhiwa ngama-sour grapes.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe.
Jerusalem, ikaya la mi, ilo no lo sé, hambe na mi, zuma mi shila na. Jerusalem, ikaya la mi, ilo no lo sé, hambe na mi, zuma mi shila na. Dawuyami ayikholana buso wami awukholana ilo noloze zuhambe nami. Dawuyami ayikholana buso wami awukholana ilo noloze zuhambe nami. Aukulana,
Yabakithi bengakwazi phela ukuyiqhiba iviki singazange siye eJerusalema. Hayibo Master KG ehlabela ke kamnandi lapho ehamba nonomcebo. Sikhangeleke ebezihamba phambili kulo yedwa obulawe iCOVID-19 izolo labedlula amachumi ayisikhombisa 74 ababanjwe lomkhuhlane. Babikwa besebunzimeni obukhulu abantu abangena kumakhulu lamakhulu abadilizelwe izindlu elokitshini leBuntiriro 5 eHarare. Abachayeli bemijova bathi impilo isinzima kulandela ukumiswa kwabo umsebenzi nguhulumente. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.